Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le-MDC T elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namuhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwe-manifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation.
Umkhathulo nge-manifesto le ebilontshwa lamuhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale, yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation ukuvuselela umnotho.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke ebandla ngemva kokutshona kwalowo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mongwariri ushewo kunze engozini yomgwaqo eSouth Africa.
Sesinje ngesitimela esingasela khona, kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esigalindiweyo sizahluma futhi. Thina esiseleyo sizasala siqhubeka phambili. Siqhuba ivision yakhe.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa umnumzana Chris Mutswangwa nguye osezancedisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende. Siza kuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu leShabani Mine lezeminye imidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe lamhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwemanifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation. Umkhosi lo wenzelwe kobulawayo lapho inkulungwane zabalandeli baleli bandla abakade bebuthene khona. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owethule lezi zithembiso ngumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe okuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umkhathulo nge-manifesto le ebilontshwa lamuhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale, yikho sibize sathi best building economy for supporting transformation ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlonzi ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala-ke ngokuvuselela-ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezenjiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafektali kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kakhulu sivele sithi inotho le nxa isivuka bese kusenziwana bese sikhangela-ke impilo kahle ikaZulu esithi social services. Saqakathekisa kakhulu kwezempila kahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula kanti-ke abathole ukuncedwa, ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele landlani behlula nje ukuthola nje esingathi night screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube leklinika ngiklinika ngeward ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqathe ezezemfundo, abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya esikolo bakhona ama-primary, kanti-ke vele-ke feyila lesikolo. Kungenziwa cebo bani-ke ukuthi kwehliswe lokhu ngoba zimali zezimuli lemali yelizwe.
Abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba iningi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba.
Engikuthakazeleleyo lapha kumanifesto le ngibone ukuthi amayouth ontanga bazathola ama-grants. Endikho into eqhakathekileyo ukuthi bethole imali ukuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. Endokwesibili engikuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla ama-projects. So kuqhakathekile njengoba sibona ontanga abalamsebenzi abalani, imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga. Ngiya kuyangithabisa kakhulu.
Ukansila Shila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabo kansila.
Ngiyayibukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe nge-constitution, sivelela ku-early congress esayenzayo. Sesimele sibe le manifesto sesilayo, sesithakazelele, sesiyemukele. Yo kansila ngiyayemukela because amahhofisi amaningi abeseHararene. So i-devolution of power ngiyayemukela njengokansila ngokuthi lapha imali ebezisenziwa lapha zisuka zeHarare zimele imali zisebenze lapha amahhofisi abelapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna ipassport so kumele ayimelela ivelele eHarare. So sifuna i-devolution of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Thina njengabomama bakobulawayo labomama bonke nje abeZimbabwe yonke, imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje siyijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le 50-50. Kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungumama angeke wabusa. So lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
Okunye okuthenjiswe libandla le-MDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni, ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola, kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe le-MDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign, as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla le-MDC ukuvotela inguquko lokuthola impilo engcono. I-manifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa i-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulokunzima phambili ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla le-MDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulo mntwana phakathi kwempama kuthi imino yonke iqondile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Ibandla lezanu PF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa, umnumzana Chris Mutswangwa, nguye osezancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele parliamente kukhetho oluzayo. Wayencintisana layo kodwa wamnqoba kukhetho lwakuqala umnumzana Langton Mutendereki, ubikwa ephumile kulomncintiswano. Umnumzana Mutswangwa wayethe ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Njalo ubikwa esithi umnumzana Mtendereki uziphumele kukhetho kethuselwanga umuntu. Umnumzana Mtswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uzanqoba. Umnumzana Themba Mliswa onguye osaphethe isihlalo seNorton edalele ephalamende. Ukhetho lwama-primaries ebandla lezanu PF luqhutshwa kutsha ezigabeni ezithile zelizwe ngoba abanye besola impumela yakuqala besithi kwakulokuqilibezela. Ukolunye udaba olufanayo, Omela iHarare West etalele parliamente unkosazana Jesse Majome owebandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi usephumile kukhetho oluzayo olokudinga ozancintisa kulesi isigaba imele umanyano weMDC Alliance okhokhelwa umnumzana Chamisa ngoba esola indlela uhlelo lolu oluqhutshwa ngayo. Unkosazana Majome uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotshwa kukhetho nxa lingalandeli izifiso zabantu. Wasezancintisa iHarare West nguJoanna Matamombe. Ukhetho lwama-primaries eMDCT luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe njalo abangafuni ukuncintisana bayavumelana bephume kusale oyedwa. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North utshele iStudio 7 ukuthi abayisithupha abakade befuna ukuncintisana laye kulesi sigaba baphumile ngokuthanda okubizwa kuthiwe yi-consensus, kwasala yena yedwa esezancintisa kukhetho oluzayo emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa abanye abanjengomnumzana Daniel Molokele oncintisa eWange Central kumanyano ofanayo ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi kakho ophumileyo esigabeni sakhe njalo bavumelane ukuthi bazancintisana bobathathu kuma-primary elections. Kobulawayo kubikwa abameli bedale lephalamende ababalisa unkosazana Tabitha Khumalo loDorcas Sibanda bededele abanye ukuthi bencintise besithi bona sokuzabona ibandla ukuthi lizabanika uphi umsebenzi. Abanye abazancintisa bengayanga kuma-primaries kobulawayo umnumzana David Coulthard lomnumzana Kucaca Phulu. Ukusenjalo umnumzana Chamisa lamhla ube lomhlangano omkhulu we-rally eManikaneng lapho atshele abasekeli bakhe ngohambo asanda ukuluthatha eBhilitane. Ugcizelele izithembiso zakhe zokuletha umbuso okhululekileyo lenguquko kwezomnotho enganqoba kukhetho oluzayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke yebandla ngemva kokutshona kwalo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josephat Mungwariri uShewokunze engozini yomgwaqo eSouth Africa ngolwesibili. Umnumzana uShewokunze ubelubhekise elizweni ukuzophawula ibandla lakhe ngokusemthethweni. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli balelibandla umnumzana Thomas Sibanda emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe emahofisini welinye lababandla aphikisayo ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa nguprofesa Love Momaduku. Umnumzana Sibanda uthi enye yenkokheli ebandleni lakhe isikwele South Africa uyasiza kumalungiselelo awokuthi umzimba kamnumzana uShekunze ulethwe ekhaya ayengcwatshwa lapho azalwa khona eGuruwe.
Isihlahla sesiganyuliwe sikhona apha thina sesinjengesitimela esingasela khadi. Kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesesiganyuliweyo sizahluma futhi. Thina esiseleyo sizasala siqhubeka phambili. Siqhuba ivision yakhe. Siqhuba khonoko abekade efuna ukuthi kwenzakale ebantwaneni beZimbabwe. Silandela iconstitution.
Umnumzana Sibanda uthi abajahanga udinga osezalikhokhela leli bandla njalo bazalandela iziqondiso ezilotshwe kusisekelo sombuso sebandla ukwenza lokho ngemva kokungcwatshwa kukamufi.
Silibandla eliqoqekileyo elikhokhelelwa nguNkulunkulu, silibandla elilenhlanganiso yabantu abesaba uNkulunkulu abalobuntu. Yikho njengoba bengithe mina lamhlanje bekufanele ngabe siyalontsha iphathi yethu, kodwa asisena kukwenza lokho, asisena kuyilontsha iphathi yethu. Sesikhangelelene le nhlupho le ewele abantwana beZimbabwe esiweleyo thina silibandla imuli yakusho ukuze.
Wengeze wathi uhlelo lokukhetha ozakhokhela lelibandla luzakwaziswa esebekiwe umnumzana ushe ukunze.
Sikhangeleleni nokuthi kuqhutshekwe ayebekwa, kuthi ngemva kokubekwa kwakhe sizohlala phansi senze imini congress lapho esiyadinga khona umkhokheli ozathatha indawo yakhe, guided by our constitution. What is in the constitution is what we are going to follow. Asixokozeli, we're not in a hurry for anything. We're going to wait and give a decent burial to our honorable, a visionary man who has left us behind.
Abebandla leZDC bakhuthaza abafisa ukusiza ngayo yonke indlela ukuba bakhululekile bencedise ukwenzela ukuthi lumngcwabo uqhutshwe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abantwana besikolo endaweni ezilabalweli bokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ole Boko Haram sebebuyela ezikolo lanxa ababalisi ababalekela udlakela belokhu bengakaphenduki. Uhulumende ukhuthaze ababalisi laba ukuthi bephenduke, njalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labebutho yibo ababafundisayo okwamanje. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, sokufe abantu abalitshumi lantathu phakathi kokulwisana phakathi kwebutho leSomalia elisekela izakhamizi labalwi be-Al-Shabaab abakade behlomile. I-Al-Shabaab ibizama ukuthi abantu emaphandleni esigabeni seHilafoli bebhadale imithelo ngezifuyo zabo. Uhulumende ubika esekela izakhamizi zemaphandleni esigabeni seHiran. Abesifazana abalichumi lambili abahlala esiqontini seNyandeni phansi kwenduna uMasuku eGwanda sebeqoqene ukuze basungule ibhizimusi lokufuya inkukhu zemakhaya. Omama laba bayazakhela izilugu zenkukhu njalo bazenzele imisebenzi evame ukwenziwa ngabesilisa efana lokuvoxa udaka. Bathi bakwenza lokhu ngoba kungumlando wabo kunakekela imuli emakhaya. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Kukhala ipikile fotsholo kuward 5 esigabeni seNyandeni lapho mama abaqoqane khona belenjongo yokuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilugu senkukhu bencedisa ngowesilisa yedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. UNkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo uthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathwala bunzima emakhaya.
Esakubonayo ukuthi singene singomama sodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelelane labomama, ngoba lo mntwana noma elambile ubuye ekhala ebamba isigqoko sikamama, akayebamba ibhulukwe likababa ma ekhala. Wonke even lo baba laye noma evele etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho. Sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelelo wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu ngokudla kwenkukhu, njalo le nkukhu le mfundiso futhi ukuthi sihambe siye lokhu abathi look and learn. Ngoba kwesinye isikhathi ukufunda senza ama-workshop awunge kubambe zanuki yakulukendeni siyabona ukuthi abanye abayenza njalo bakwenza kanjani.
Unkosazana Rose Moyo, umgcini sihlalo wentuthuko, uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasize ukuhambisena abantu ababo ezikolo.
Ezemakhaya ezikodwa ziyaziya yizo esasizifela, 250 okwakhathesi. Kade ufundisene abantu abethu lokuthi lathi siziphilise ngemali yabisele, lokuthi asifisi futhi singazifuya kube zinkukhu eziyaseziphelelelo lapo. Sisuthi kube yibhizinisi engapheliyo.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. Unkosazana Sophie Mlilo, ole mnyaka yokuzala efika phose ekhulu 97, uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisi ukuthi avuke azenzele.
Ninje sengiyintandane lefisi ngoba ngihlezi lapho isikhalazo sami kunje singahlangana lo Nkulunkulu ukuthi uhulumende nje abe ngiphosela okuyimpuku iso sikhalazo sami ngoba nangivele nginje angisazi lapho engaya khona abaphathi lo hulumende lo Nkulunkulu amaphilisi ngibe nginye ngoba ngiyadliwa emzimbeni kumbe kudla amathambo. Ukuhamba sokusana emehlweni asabona endlebeni nangesezi.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe, udo mama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusuthu kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza uludo luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebejayele ukuthi inzoza lapha ziphumeleli, inzoza lapha ziphumeleli. Kodwa ngalokhuana njengobana i-roofing material yena leyana siyithengelwe yi-trust ebathengela amazengo konke laphana, bona omama badinga izitina loku lezamende bathengelwe yi-trust bona okwabo yikuvuka udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya iinkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane sixoxa lo Nkosazana Bridget Nyoni ohlala eWange, olomkakhe osebenza eWange Colliery lapho abathi abaholi khona. Ngomunye wabesifazana abahlezi betshengisela kukampani yeWange Colliery besithi bafuna omyeni babo bebhadalwe iholo labo ngoba sokuhlale iminyaka emihlanu bengaholi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, yabonga. Mina ngithi esikukhalelayo kakhulu eWange sikhalela imali zamadoda ethu. Abantwana bayaxoshwa esikolo. Sinje so kathesi isikhathi somqando, akula izinto ezizithengile othi asithengele abantwana bahamba kuphela esikolo. Gabala sikathulo, gabala masoksi, gabalani ngabantu kuphela. Funa imali zamadoda ethu. Isibhedlela sethu esekhoriyahle umkamo uyasebenza. Mina ngingagula ngizahamba esibhedlela efike bengikhangele amaphilisi yimi engithengayo. Akula drugs engilinikwa abazangitshela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kuyathengisa. Ngizayithatha ngapha imali umkami yena engaholi. Nxa ungela mali iindaba zakho uyafa. Abanye bafa lomkhuhlane, abanye izinto ezithiyeneyo lokhu nalokhu. Akula abantu abasizwayo.
Kodwa umkakho lokhu ehamba emsebenzini?
Uyahamba emsebenzini.
Lapho elihlala khona ke?
Sihlezi ezindlini zeKorean.
Kodwa abantu abakade belibona litshengisela bebesithini? Bebelizwisisa?
Kade besizwela, abanye kade bekhala.
Uthini ngalokho sokukhulunywa ngabanye, ikakhulu umphathintambo kahulumende unkosikazi Khakonye, ukuthi mhlawumbe lokhu ngokwezombusazwe bakhona abathi yenzani lokhu?
Sambona ephuma ku-TV ekhuluma andisakhala. Bathi shwashwa umminista lo uqinisile umama yini umuntu lo. Thina labo esikhona eWange sihlezi laphana etentini sile 102-3 days sihlezi akula reply esayitolayo. Wabuya yena uminisezo adresa, wabuya ebusuku wathiwa sengilindile, abanye sebelele, abanye sebehambile. Ezo adresani ebusuku abantu sebehambe, wafika wazishawuta khona ngale. So konke lokhu akukhulumayo uminista konke ngamanga, thina ngale wange siyadubeka.
Sesibuyela lapho emulini yakho, yikuphi kahle kahle okuya kulihluphe ukuthi likubhadalele?
Ama-school fees. Mina ngizofamela abantwana abayi-5. Abantwana abayi-5 abayi-2 abahamba isikolo. Laba banye laba hhayi kabahambi. Esibhedlela kubhaliswa abantwana abayi-3. Laba banye kababhalwanga esibhedlela. Bangakhula yime ngizibonelayo. Ngiyadinga imali ngimhambise kwesinye isibhedlela kodwa uyise esebenza kwikampani khonapho. So thina abantu bewange siyakhala sithize. Nxa sebehlulekile bona laba abamama ezinto ikho kungene behambe bethile abakwanisayo because lathi impilo iyasiwomela. Mina ngilefemili sengihlulekile ukusapota abantu abami.
Manje ligcina liyithola ngaphi imali yokuziphilisa? Umbani olebolekayo ekwazisa kuholwa?
Mina esedensi ngabona ukuthi ngathi umntwana osegula ngiyagada ngihambe ekhaya. Ngahambe ekhaya ngafika ngithiyela umama ngenzayo, ngatshela umama ukuthi engincedise ekhaya ngale balashwa mahara and then umama uzangiphelekezela ngale khona ukuthi abantwana bebedle singenza ukuthi ngiyenze ukugada ngihambe ekhaya ngiyongicela kumama ngicela kumabhuluzi. Kanevukela every day emsebenzini.
Sizwile njalo abanye abesifazane ewange besithi abanye babo bagcina sebethengisa umzimba lokho kuye kuya emacansini bebhadalwa ukuze bezuzele imali. Abanye besehluleka nje ukuthenga ama-pads, impahla zokugcika nxa umuntu esesikhathini. Uyakukubone yini lawe lokho kusenzakala?
Awu, yikho sibili kanye okwenzakalayo because uba kuzaphuma ehambe emsebenzini. Ngizambuza mina, awufaka kudliwane, angikwazi usasala ubona ukuthi wena uzakubona ngaphi wena umuntu ongumfazi. Okucileni kuyini? Uzahamba ngale suhambe erodlesi uthole umuntu okukhombisayo. Ngizakunika $5, wena ufuze uyale, suvuma ngoba ucaba sicabangeni endlini ethiye kungela kudla. So uvele umkhuhlane wange vele we-HIV. Asozu uswelakali because tinabafazi siyathengisa imizimba yethu yenza ukuthi abantu bethu bezizwa ukudla.
Leyoba sibonge uBridget Nyoni ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City linqobe eleShabani Mine nge-2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBarberfield Stadium lamhla emini. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Kuhle waqala ngonqoba umqeqetshi omutsha weqembu lebulawayo City uAmin Somapiri njalo abahlohlele iqembu leli ngabathi uSipho Ndlovu kanye loToto Banda. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumiklomelo elitshumi kanti likhuphuke lasengalanini yemiklomelo laya endaweni yetshumi lanye. USomapiri utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba abakwenzileyo.
That was a very good performance. I wasn't expecting.
Bengingakhangelelanga ukuba singadlala ngendlela esidlale ngayo njalo angilawo amaningi phezu komdlalo wanamhlanje. Ngaphandle kokuba abafana badlale kuhle. Okusesemqoka okwamanje ngumdlalo wethu olandelayo esiyawudlala leqembu lengeza.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyadala ibe ngujikelobhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders emdlalweni odlaleliwe enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu le-FC Platinum libe ngujikelobhanqa 0-0 le-Triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba. Iqembu le-ZPC Caribbean libe ngujikelobhanqa 1-1 le-Mtare City Rovers ngasenyamunga. Kuthi le-Harare City litshayele ne-Groot nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni ye-Rufaro. Imidlalo yeviki letshumi lanye kusigaba seCastlelaka Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCapes United lizancikelana leLenkezi Platinum Stars enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukele leChicken Inn ngaseAsgard. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leHerentals ngaseRufaro. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela iqembu leDynamos ngaseBarberfield. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.